indaba yethu lamhlanje ibanda lezwane PF linqoba ukukhetho lokudinga ozwanele ubuchundura kudalela eParliamente abantu bathi ngabasoze bavume ukuthi baqilwe libandla lezwane PF ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Umlilo ovutha okumangalisayo ushisa impahla nemali ePlumtree. UZulu uthi uhulumeni sokumele angenele eMpilo Hospital lapho abantu abangelatshwa khona ngemfanelo. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxele. Namhla sixoxa ngokwethuselwa kukahulumeni weZimbabwe othi uzabopha umnumzana Rafael Stanley Khumalo ozwakala esithi useyinkosi yamaNdebele ofuna kube lelizwe likamthwakazi elizabe lile flag yalo. Sizalethulela lezemidlalo, thiyani indlebe lizwele. Kulayisok lamhla sixoxa ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2018 ngesikhathi ibandla lezwane PF lisanda ukunqoba kukhetho lwe-by-election ngoChundura. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 naku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.